kunezinto ezimbili engizawuqala ngikucacisele. Okokuqala ikuthi i-courtroom yangikhona iminyani ikwana abantu abangu-20. So iningi abantu bame kufoya noma evrandi. Yikho ke amalunga ethu ama-senators asike ngowa-53 sebezisubmitha amaphepha awesayiniwe. Basele sithi mana ngengiphandle. Sithethe sithi siyangena kwa-2:00 sechayile. Thina hayi phela iholde incinyane kambe singakwana sonke na njengoba wa-53 2:00 besilapha ngabantu bathi hayi asisalithathi. So iminzisenetha yethu yonke ede sebeyivalile sahamba sayadinga ogqwetha ukuthi babatshele ukuthi iholi yabo le incinyane abantu abaphandle they are already within the precinct lokhu beku-precinct ye-court.
Abanye bathi njengoba i-nomination court isilensuku ivulile alubana lihambisile amabizo abantu benu alubana kubanga le ngxaki zonke lezi bathi ukugogodlela amabizo abazancintisa ebelikwenzile kungaba kube lomthelela wona lo ukuthi selile nkinga zokubhalisa abantu lithini ngalokho?
Iqiniso kalivikwa njengebandla elihle sifunda ngokwenza. Iqiniso akalivikwa, ngabe lokhu kwenziwe kudala kodwa ke njengoba lathi siyicathula akusesabisi siza sesifundile sesizalandela kuhle ede sizame ukuvikela amasela nalabo abathuhlela abantu. Sesivumbulule imfumba enzima eyenziwa ngabanye abantu kakhulu ama-candidates lawo aluzayo sebekhophe isimbu yethu le-signature bafaka abantu from ward 1 to 29 befuna ukuthi kube lama-double candidate. Into ebeyenze ekuseni kade sesimbonile sesithatha uloya siyaripota emapholiseni abantu laba abantu babotshwe bangoba bafuthi isignature yama abantu abaphethwe libandla abafanele basayine njalo batshontsha lesimbu yethu. So uloya wethu sehanse ku-central ukuthi ehambe ku-city council khona ngale ehambe nama-signature abantu abasayinayo abethu nalabo abantu abasayinela abantu. Ngoba kukhanya ngani into abayivumayo khona baphiwa abantu abasayinayo kodwa khona ngale sebevuma abanye abantu abavile esiqhumini babuye bathi bavile i-CCC.
Ngokunye ebelizama ukukwenqabela lokhu ngokungavezi ama-candidates phambilini kwenzakale njani kahle kahle?
Abantu abale-connection le-system, i-corrupt system, thina silabantu bethu abasayinayo ababili. Sesibona ku-2 le-1 sokulabanye abantu abafakiwe kuqala kulathi abanesimbu lefanana lathi le-signature ezimbili ezifojiweyo. Yikho sesikuvumbulile lokho sesihambe emthethweni uloya sesihambe wayathi. Yikho ke zama ukukunqabela siyabonga ukuthi kubambe kungakanawo mthwa.